Izakhamizi esiqoqelazo zithu mangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu. Kuthi umumbe ezothola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbe omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka, akulanto eraithi. Abantu lezifuyo konke kuyafanana. Loba la ekulumende zama ukuletha okuwamangamasakala okho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela. Kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi.
Amazwi akhacizelelwe ngunkosikazi Magimoyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathwala nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahola amanye siwahole bolile siwakhiphe sipepe uyezuzigogoko elilodwa elinye lonke amabele lonke bolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya. Manje mina ngingugogo kinje yayithathanga.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusilela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo yilana lerusi siwagebha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye lezi bayenza imithombo kunathi sinkomo banathi selembuzi sibe lathi sesikhelela ngathi siwalapha egavele serusile avela kulabuhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoka uyufile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi isimo sendlala sibi lonaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed nokuzinika utshani inhlanganisa utshani nge-stock feed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla nesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo ngobuningi vele zifile zivulwa indlala la manzi ahlupha futhi.
Esinesakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamuzi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu kusilama plastic ongawabona lapha uchayela uvala ukuthi njobe igqibele kaphansi. Ama-pastures lokwena singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi.
Ukhansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolu inhlelo njengokhansela endwenzayo ngikhulumisana nezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolwesine, umphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kule viki endaweni ezithiyeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtebe ngu-Albert Ncube.